Unobhala jikelele webandla lezapho umnumzana John Zolani Dlamini uthi baxoxisane lomphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube bemchasisela obuhlungu ababuzwayo ngokuvalelwa kwabantwana bendawo phandle.
Si bela imeeting lo minister ebesikuhambela khona lapha izinto ezimbili eziqakathekileyo. Into yokuqala i-recruitment abayenzayo empilo yamanesi, into leyo ayizange iphathe abantu bakobulawayo, abantu bamathepeland and part of Midlands, ngoba i-recruitment le institute bathathe abantwana bakulesi sigaba buya abantwana from Harare. Into endala lihlala sikhala ngayo ukuthi hayibo lathi silabantwana abafundileyo lapha abadinga imisebenzi, kanti kungani abantwana balapha emathepeland bengaqatshwa? Then uminister laye uyakhala uthi into le seke wakhuluma ngayo kakhulu ekhuluma lomsekeli kamongameli ubaba Muhati.
UDlamini uqhubeke ethi akulasidingeko sokuba unkosikazi Ncube azihluphe kakhulu ngokudinga amacebo okulungisisa lolu dubo khona kunomthetho wombuso wezabelo owe-devolution of power.
Njalo uzakhuluma lo president kwinsuku lezi ezizayo ngodaba lonalolu. Ukhangele ukuthi uzathola impendo egcweleyo evela kupresident. Singathi kwakhathesa kulanto esiyibonayo eyenzakeleyo, ngoba lapha azakhuluma khona lo president asikwazi ukuthi uzaphumelela, upresident uzakuzwisisa, ngoba thina okungani kuyasitshaya yikuthi sile devolution of power lapha elizweni lakithi. Kanti nxa ukhona uzayokhuluma lo president kanti ipolicy ikhona, sizathi every time nxa kusonakala izinto sithi siya kupresident, siya kupresident. Kanti ipolicy antifuzi ibe yinto nje oyiretrievayo emadrowini, uyilandeli njalo.
Unkosikazi Ncube ukhangelelwe ukudlulisela phambili izikhalazo zabantu bakobulawayo emhlanganweni akhangelelwe ukuwenza lo mongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa ngolwesihlanu kuyona le iviki ngodaba lwezibhedlela. Unkosikazi Ncube walile ukukhuluma lentatheli zindaba yeStudio 7 ethi ulomhlangano leJoint Operation Command. Ukunganikwa amathuba kwabantwana besigaba empilo Central Hospital kanye lezinye izibhedlela zikahulumende edolobheni lakobulawayo sekuchiye iningi labantu likhathazekile besithi okubuhlungu yikuthi akwenzakali lapha kuphela kodwa nasemakolitshini anjengokufundela ububalisi abathi bangaqeda lapho bathunyelwe ukuyasebenzela emaphandleni endaweni abangakhulumi ulimi lwalezo ndawo. Kusenjalo ukuxotshwa kwabodokotela asebenenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi nguhulumende izolo kuqhelise udubo olubhekane lempilo hospital lezinye izibhedlela zakobulawayo ebezivele zisebenza nzima njalo sekucaphule iningi labantu. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi kuyabazwisa ubuhlungu ukuxotshwa kwabodokotela.
Kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Odokotela nxa bengaxotshwa kambe abantu bazokufa phezu kokufa okungaka okukhona emhlabeni. Akusiphathi. Yiko kwenza nje lakathesi ubone sisizwa ubuhlungu abantwana laba abathethwe bevela eHarare. Siyakwazi ukuthi labo beqeda abazikuba khona la bazohanjiswa khona lezi ndaweni zakibo kumbe ngapi. Lapha sizosala abantu besifa. Sibuhlungu ngakho, sifisela abantwana balapha kuriginali bathathwe bangene ukuze sithole ukuphila nathi. Labo bathole ukuphila ngoba sithwele nzima ngabantwana bayahlupheka.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ncube uvumelane lomlalazi ethi ukuxotshwa kwabodokotela kufana lombhuqazwe.
Ukuxotshwa kwabodokotela kimi sibili kuyinto ebuhlungu. Kimi mina ngingakubiza ngesikhiwa ukuthiwa yi-genocide. Umuntu obaxotshileyo usekhoze ukuthiwa yi-genocide. Ngoba nxa uzaxotsha amadokotela kunje kathesi abantu bayalamba, ilanga liyatshisa, imikhuhlane ibhahile, abantu bagijiniselwe ezibhedlela, ezibhedlela kusela amadokotela, abantu bayafa. So lithi thina siphile sithini nxa bexotsha amadokotela? Ngenxa yokuthi bona bafuna ukuthi bafake imali ezikhwameni zabo behle ukuthi belungisise umumo ohlupha abantu. At the end of the day babefuna ukuvotelwa ngabantu, abantu bangikhona bababulalayo. So lapha it's an indirect way of killing abantu rather than using a weapon, but they are using ingqondo ukubulala abantu.
Isimo asimanga kahle ezibhedlela sempilo lase UBH abantu abanenye babuyiselwa emakhaya bengatholanga usizo lokwelatshwa bedane okwamagama bengasakwazi ukuthi bazaluthola ngapi usizo. Izibhedlela ezizimeleyo zibiza imali enenyi kumbe sifuna ukuhlawulwa ngedola lemelika elingatholwa ngabanenyi. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.